IBritain ivele yona ilomthetho ukuthi izizalwane zakwamanye amazwe nxa ziwonile zayenza amacala anzima kumele zibiselwe lapho ezivelela khona. Loba kunjalo, ngokubona kwami njalo nangokuzwa abanye abazingcwethi ngezomthetho ezamalungelo abantu, uhulumende weBritain usuke wasebamba lolu daba ngodlakela olukhulu kakhulu lokungazweli abantu, ngoba phela nxa usugwetshiwe kuleli lizwe wangena lasejele kuleli lizwe, nxa usubiselwa futhi elizweni lakho ovelela khona uthiya imuli yakho yonke nempilo kade siyiphila lapho, sokuyikugwetshwa kabili futhi. Yikho ngokubona kwami lokho mbona ngazathi asiyo into emakhayo umuntu obetholakale ukuthi uphazamisile ngokomthetho, njalo kusetshenzwa ngendlela yokuthi amazwe anjengeBritain athi siyalixotsha lina elizigelekeqe kuyelanini kini ngoba asifuni abantu abanjengani elizweni lethu. Yebo belelungelo ngoba ilizwe lakho, kodwa ke mbona ngazathi into yakhona iyenziwe ngendlela engathi lokuncindezela lokusukumeza.
Manje wena ngokubona kwakho kumele kwenziweni? Kumiswe na ukuxotshwa kwabantu lokhu kumbe kube lendlela yokukwenza?
Ngokubona kwami kumele kumiswe ukuxotshwa kwabantu kwele Britain bebiselwa eZimbabwe, ngoba umthetho weBritain loba ukhona ucacile, kodwa ke eZimbabwe lalo livumelanele neBritain ukuthi abantu laba bebiselwe. Njalo ngokuzwa kwethu lo ongummeli weZimbabwe kuleli eleBritain nguye osayinayo obhalayo ezinye izincwadi ezithize ukuthi laba bantu banikezwe amaphepha ukuthi bebuyele eZimbabwe, ngoba abanye bakhona baselawo amaphepha okubuyela eZimbabwe. Lapho ke sesizizwa ukukhonona kwabantu abaningi besithi hatshi ezombangazwe ke weZimbabwe sezingenela khonapho, sokulabanye ababiselwayo labanye abangabiselwayo, ngoba ummeli weZimbabwe kuthiwa amanye amabizo kazange wasayine ukuthi abantu laba babuyele eZimbabwe ngenxa yokuthi sokulezo mbangazwe lezinkephaphacha. Angikwazi ukuthi liqiniso okungakanani, kodwa ke amahungahunga lawo akhanya engamahungahunga abalwa ngabantu abaningi. Ngiphinde ngigcizelele ngaphezulu lapha kula mazwi engiwatshiloyo, izizalwane zeZimbabwe lezi ezibiselwayo eZimbabwe zixotshwa yiBritain. Ezinye zakhona aziyenzanga amacala amakhulu, abanye ngabantu abanelamaphepha okuhlala lapha, labanye abayenza amacala amancane kakhulu anjengamacala okudriver ongela insurance lezinto ezifana nalazenezo. Uhulumende weBritain uthole ithuba, wasewathatha ithuba lokuthi axotshe abantu ngoba usesebenzisa umthetho we-immigration ukuthi behlangane bagoqele abantu laba abayizizalwane zamanye amazwe bebaxotshe, ngoba bevele befuna ukubabisela, ngoba abanye abayizizalwane zeZimbabwe ngabantu abangela maphepha lemvume yokuhlala kuleli lizwe. Isenzo sakhona asosenzo esihle kakhulu, njalo siyazibuza ke ukuthi kwenziwa yini ukuthi kwenziwe kathesi ukuthi abantu bexotshwe.